Amar regulations lawa aphazamisa ikakolo ama civic groupings, aphazamisa ama opposition parties. Asebenzela kakolo ibandla elibusayo ngoba lona liyaqhubeka lisenza inhlelo zalo. Akula hanti bona bangaphezu komthetho. So umthetho usebenza kakhulu kulaba abafuna ukuthatha ukubathathela umbuso, usebenza kakhulu kulaba abakhuluma ngamalungelo oluntu. So ama regulations lawa
mnumzana moyo, wena uthini ngama regulations lawa? Siyabona i-lockdown le khona iyaphazamisa yini inhlelo zamabandla?
Okay, hayi, mina engibonayo lapha mbona ngathi kulungele abantu. Abantu bayafa mnumzana. Kade sifuna uhulumende efaka lo mthetho kazi yenzeli yena, kuyenzela abantu. Ngithemba libonile ivele eSouth Africa uMalema ekhuluma ukuthi khona into le iright, ukuthi into le ziye zime. Singakhangeleli ipolitics kakhulu ukudlula impilo zabantu. Yebo, kungakhanya ngathi kumbe kuqanjalisiwe, but mina ukubona kwami ambona ukuphambanisa okukhona. Njengoye member of parliament osonya besithi khona abantu hlalani phansi lizigcine. Kade sikhuluma lo khona for sure abantu bayafa. Yiwubona kwami lokho.
Nantu ke udaba mnumzana Fuzwayo, umoya uthi hayi kulungile okwenziwayo lokho.
Umkhuhlane ukhona kodwa okulusuku ukuthi abantu abahlezi phansi kade singakhangela kule exercise yokubhaliswa kwababengekho omjibhalani lani ababesenilisi kuyabe kuhlangela abantu abaningi. Ubonile kuvikela iphelileyo umongameli njengalamamaski kungala social distancing. So uyabona nje imhlangano yenzakala bengikhangele emguza bekule rally othi khona ngempelasonto begcwele abantu khonani. So imhlangano yalaba abebandela ibusayo angaze ngiyiboni imile, kodwa ngiyiboni isenzakala njalo nje. Engikubona kungavunyelwa kakhulu ingaba bathikisayo ngama-civic grouping nama-church, yikho engikubona kumisiwe. Kangazi kumbeni umkhuhlane lowo ibandla libusayo yile elingazake lahlaseleka yini.
Moyo uthini wena nga?
Mina engikutshoyo ukuthi ungabona omunye umuntu ezibophelele esihlahleni ngoba ukungenela uduko. Wena ungangenwa luduko akufuzanga la ukuzibophelele. Liyabona ukuthi khona bafa njani bona abo abayenza khonokho. Sesilahlekelwe ngabantu kakhulu. Abantu bayafa ngalo mkhuhlane, akulandaba ukuthi kuyenzwa ngubani. So mina engikubonayo ukuthi khona sishiyane lakho, akulandaba lokho. Ama-elections akhatshana kakhulu. Ukukhankasa abantu bayakwazi into abazifunayo. Singazama ukuthi khona simuthane nje sijabula, kodwa akusela muntu lapha ezibako ongakwazi ukuthi khona ufunani. Lokho kungaba ngenye into yokuthi khona laba bayabuthana kababuthani, but bayafa. So mina soze ngime phambili ngisithi abantu hambani liyobuthana khona sokulo mthetho wokuthi hayi alikedini okwesikhathi esinje. So uzavulwa kathi vele sigijimela ngathi into esiyigijimelayo, akula kutapho esigijimela khona. Sisesekhona, ithuba likhona. Uyazi khona nxa ufuna ukukhankasa even 1 month is enough, uyakhankasa uqede. Mina so ngithi hayi lokho kurayithi ukuthi kuhanti sizidlalele endlini. Mina lami ndaba abantwana labo abanye esebenza esezindawo ngithi abahlale phansi.
Mnumzana Fuzwayo, nanto kudaba uthini wena lokho sokukhulunywe ngumoya?
Kuhle ukuthi abantu behlale phansi, into enhle, but mbona ngazathi uhulumende must lead by example. Ungakhangela ama-government programs a-intertwined lama-party programs, babhizi bagcwele indawo yonke sebelungiselele. Siye simlalele ubaba uphethe ibandla ongumongameli welizwe esithi ukuthi aseqalisele ukulungiselela ukhetho luka-2023 ukuthi yena lobaba othi khona khona i-1 month is enough. Yebo, ngumbono wakho u-enough, kodwa abantu ngendlela abadubeka ngayo, le ndlela abadinga ukukhuthazwa ngayo, i-1 month kayi-enough. Uma i-enough akume wonke umuntu, okulohlupho lapha yinto eyodwa yikuthi umthetho u-apply wa selective, ngabe u-apply to everyone, bekungasoze kube lohlupho.
Mnumzana Moyo, ukuphe nje imbono yakho yokugcina.
Mina engikubonayo yikuthi khona abantu hlalani ezindlini lingaziyengi. Umkhuhlane lowo ukhona elizweni jikelele, liyabona amanye amazwe labo omalema bakhulumile ukuthi siyaladela lokho okukhulunywe uhulumeni. Lalapha kasilandeleni khonokho okukhulunywayo. Singabona umthetho umuntu ezenzela ukwakhe akufunayo yena owecwa ukuthi ngolosaka impili simchiye njalo kazi yenze na yedwa sina soze silandele khonoko ukuthi kona sezinto empi hlalani ezindlini umkhuhlane oyalibulala abazasala bayasala besenza ama elections sesifile ngalowo mkhuhlane so kasicumeni nje sidlalele phansi sishane lakho lokho
mnumzana Fuzwa elakho lokugcina
mina umthetho ka apply to everyone umthetho wanga apply wa selective uma kuhlalwa phansi awuhlale wonke umuntu uma kuqhubeka ukukhankasa akukhankase wonke umuntu akungabi lomunye osebenzisa i covid ukuthi evimbele abanye bese senza yena akufunayo.